Usuku lolu lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Resilience, Progress and Solidarity under an Environment of Sanctions. Akulamcimbi kaZulu oqoqo namuhla kusesatshwa ukuthi abantu bangathapha igcikwane le-COVID-19. Kube lomcimbi wezemiculo izolo obekulabaculi abedlula amashumi amathathu abahlabele ingoma ezichiyeneyo ebeziphuma kumabonakude owe-ZBC. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Philippe Nyusi wethule umbiko lamuhla esithi kumele izijeso zenotho lezi zesulwe ngoba sezibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Lokhu kusekelwe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa, umongameli John Magufuli wakwele Tanzania, umongameli wakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta lomongameli Hage Geingob wakwele Namibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izijeso lezi kumele zesulwe.
To call upon Britain and America to unconditionally lift.
Sifuna iBritani leMelika besule izijeso lezi.
Every party member utilize available media platforms to call upon the unconditional removal.
Unkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo ugcizelele esithi izijeso lezi zikhahlameza uZulu.
Into yamasanction into enzima kakhulu.
Unkosikazi Ncube uthi izijeso zenotho zihlupha lamazwe akwezwekazi le-Southern African Development Community.
Yikho libona i-SADC countries zisondele ukuthi zine leZimbabwe ngoba ungakhangela iZimbabwe ayikho yodwa esihlengeni. Impahla ezisuka e-South Africa mhlawumbe zisiye eZambia ziyabe zidlula phakathi kweZimbabwe, kumbe zisuka kuboBotswana ziyabe zisuka khonapha nxa zisiye eZambia and so on and so on. Kodwa nxa iphakathi kwama-sanction lawo nalawo amazwe akusadi countries literally aba affected.
Uthi kumele abantu bekhulumisane ngezijeziso lezi.
Sizaqhubeka sikhangela lokho sifisa sisunduza ukuthi ama-sanctions kawashushwe ngoba aselimaze asenze abantu balimala kakhulu psychologically, mentally, physically. Sikhangeleleke ukuthi njengama-human beings abantu kukhulunyiswane. Siyabonga ukuthi umongameli iprocess leyo kudala iqalisile.
Lokhu kusekelwa ngabanye njalo abalandeli bebandla leZANU-PF abagoqela umnumzana Believe Gawule.
Kuthiwa ngama-targeted sanctions. Ngitsho la abatargetwe ngama-sanctions vele ngitsho abantu abalodubo ngabantu nje kuphela jikelezi. Abantu makhaza yibo abahluphekayo, abantu bangaphansi lapha yibo abahluphekayo. Ukuhlupheka kwakhona kwenziwa ngabomu ukuthi bayakwazi ukuthi ama-sanctions la ngakuhluphekisa abantu ukuze baye bavukele uhulumende, bagenqule uhulumende wabo ngomvukela.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT uthi kazincedi lutho izijeso zenotho lezi.
Kodwa sesikubonde ukuthi ama-sanctions njengoba ekhona nje iminyaka sesiyafika o-20 khonapho. Uswazi lwakhona hhayi aluncede, alusatshayi laba abantu sesicabanga ukuthi bazotshaya lubona. So lutshaya abantu lapha ku-ground. Ngitsho kanjani lokho? Ngitsho ukuthi laba abaphethe sasifuna uswazi lutshaye bona. Bangagula bayaphuma bona be-South Africa, baye eMelika, baye kuphi kuphi abafuna khona. Abantu abo bafunda phesheya, into zabo ziyahamba. Abantwana bethu yibo nathi esingakwazi ukuphuma phandle sithole usizo ngaphandle ngoba asinamali, asinama-US dollar, akukho kukhona. So sithi-ke ngenxa yalokho ama-sanctions lawa awakhutshwe. Waye kumele akhutshwe ngoba awasela msebenzi lo esasicabanga ukuthi azoba nawo sokwehlula, sokuhlupheka abantu.
UPugen ugcizelele esithi
masitsho kanjalo asitsho ukuthi izani ilungile noma akumelanga yenze la ama reforms okuthiwa ayiwayenze ayiwayenze kodwa into esitsho ukuthi ama reforms lawa angahlanganiswa nama sanctions ngoba clearly ngabe kuthiwa ama sanctions la aluswazi oluzwayo ngabe izani seyachinja but ngoba kayichinji awakhutshwa ama sanctions ngoba sechaya abantu nje asachayi laba abayeba baphethe ezombuso
osakhulayo ohlala edethe uShadrack Diego uthi uma umkhankaso wokwesulwa ungaphumelela ulakho ukuthuthukisa ilizwe
lawo ama sanctions nalabo abawafakileyo bekwanise ukuthi bezwisisisisibili ukuthi abantu bezimbabwe kahle kahle bazile ama sanctions abasawafuni sokumele izimbabwe la ekwanise ukuthuthuka njengelizwe so mina ngombono wami ngibona ngani ikhampeni le yokukhithwa kwama sanctions ikhampeni enhle and I think yimove ingasinceda if ungaba lempumela kwanise lathi nje njengezimbabwe ikwanise ukuthuthukisa ilizwe lethu singela ukugcizelelwa esebesilakho
kodwa bakhona abathi izijeso zenotho kazihambelani lendlela ilizwe leZimbabwe elibuswa ngayo umnumzana Fidelis Moyo owalwa impi yenkululeko uthi bayazehlulekela ababusa ilizwe leli
siyabazi ukuthi bela amaphutha amaningi abantu laba noma bangathini vela kulaluto abangafakalilungisa abantu abavele baba corrupt from the word go before from thina sikwazi history yabo from the word go bazuka vele abazange bayobele abantu abastraight so sikhulume iqiniso uyazothe sanction day lezi phukuphuku lezi ezinye zesadaka ezingakwazi ilutho ezilokhu zilandelana labantu laba abantu abadangile iziqhuliwe lezi
olwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uyakusekela lokhu
okuluhlupho ngento yama-sanctions eqinisweni yokudlalisa ithuba lemali elizwe ngabe bebe-serious akudingi rala akudingi ukuthi utshona ukuthi ayivisa abantu kudinga ukuthi behlale etafuleni lezi zwe zonezi ezibasanctionileyo bezwa ukuthi kuyini abakuthoyo uma kulandeleka kulandeleke uma kusuka nama-concessions kwenziwa ama-concessions lokhu ukuthi uthi uzakhiphisa ama-sanctions ngokuthatha ujayivisa abantu udlalisa isikhathi nemali elizwe
umongameli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende udlala ngabantu
i-sanctions gala le ebenziwe yi-ZANU PF izolo e-Rainbow Hotel kithi ngamadlwane kumbe ngamatope ngoba okokuqala ilizwe leli alilama-sanctions lilama-targeted sanctions kuma-officials kahulumende agoqela yena u-Emmerson Mnangagwa labantu babo okumqoko kumele singabe i-ZANU PF iyakwenza kulungise indaba yokulungisa i-corruption lokutshontsha kwabo abakwenza elizweni lokuviolate kwama-human rights okuzayenza ukuthi umhlaba ube le-confidence kibo kodwa le indaba yama-sanctions asoma-sanctions elizwe ama-targeted sanctions angalani nelizwe
uhulumende wakwelemelika lamanye amazwe afakela inkokheli yebandla leli izijeziso isithi bephula amalungelo kaZulu njalo benza ukhetho olungakhululekanga ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.